Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lami ngithathe leli thuba ngibonga uJonga Kandemiri obesipha indaba ngolimi lwesishona. Linga lichona njani izulukandaba holamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 27 Mbimbitho 2024 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Norema zinogoza. Kana mambo shandisa mari yekuzokunyika, mugono chishandisa mari yenu muzoka pakuti mari yenu yakutanga kushandisika zviri nyore. Asi kurema kwazvo hazvirei kuti hazviti.
Lanxa umongameli Emmerson Mnangagwa esithi akula muntu ozabulawa indlala lonyaka, abantu abaningi bakhala ngokuthi sebelamba.
Yaya iripo ndeyekuti izvo tataunza Zimbabwe dhola nguva yekuti tanga tisati takwanisa kugadzirisa zvose zvaidiwa kunge hupfumi hwayo.
Uhulumende wazise ngokukhuphuka kwentengo esithengwa ngayo isivuno sezilimo ezibalisa ingqoloyi, umumbu lamabele. Uhlangothi lukahulumende olubonayo ngezamanani olwezimstate luthi ukugugudeka komnotho i-inflation kukhuphukwe kwaya kusilinganiso samachumi amahlanu lanhlanu ekhulwini 55.5% kulinyanga. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Idola leZimbabwe liqhubeka lilahlekelwa isisindo emkambo wensitha lapho idola leMelika elilodwa elithengwa khona ngenkulungwane zamadola eZimbabwe yangamakhulu amane i-$40,000 okuyisilinganiso esisetshenziswa ngabamabhizimusi lanxa uhulumende esithi kumele basebenzise isilinganiso se-$1,000 to $21,000. Kusenjalo uhlangothi lukahulumende olubona ngezamanani olwe Zimbabwe National Statistics Agency iZimstat luthi ukugugudeka komnotho i-inflation ikhuphuke yaya kusilinganiso samachumi amahlanu lanhlanu ekhulwini i-55.3% kulinyanga isuka kumachumi phose amahlanu 47.6% ngenyanga edluleyo. Kumbiko wethulwe lamhlanje ngokubika kwabezindaba abe Bloomberg, iZimstat ithi okubangele ukukhwela kweinflation lokhu ikukhuphuka kwentengo yempahla lokudla, imithelo kanye lembadalo yokuhlala. Yazise njalo ukuthi intengo yezinto yehlile kancane ngesilinganiso phose sokuhlanwe ekhulwini 4.9% kulinyanga isuka kusilinganiso sokuhlanu lane 5.4% ngenyanga edluleyo. Kungelani lamanani eZimstat, ingcwethi kwezenotho edumileyo eMelika umnumzana Steve Hank yena uthi inflation yeZimbabwe isifike ku 1,500%. Lanxa abantu abaningi bekhala ukuthi sebelamba, umongameli Emmerson Mnangagwa uthi akula muntu ozabulawa indlala lonyaka ngoba uhulumende wakhe uqhuba inhlelo zokwabela abalambayo ukudla. Umnangagwa wethule amazwi la lamuhla ngesikhathi evula ngokusemthethweni inkampani egaya impuphu eChampions Foods Milling eHarare. EZimbabwe liphakathi kwendlala njalo abantu abayizigidi phose ezintathu 2.7 million kusiya kwezintathu ezilengxenye 3.5 million ikakhulu emaphandleni badinga usizo lokudla okuphuthumayo. Lanxa inhlanganiso ezizimeleyo ezifana le-WFP, le-USAID, zisabela abantu ukudla kwezinye indawo, zibambisane lohulumende abaningi bathi akubafinyeleli lokhu kudla. Untungameli Inkomo Studio 7 uxoxe lo councilor ka ward 18 edethe umnumzana Stanley Torima yena othi isimo sibi esigabeni sakhe.
Na ukuthi ukukhuluma kwawo yinto eyenzakala, hayi sizabonga nxaso kuyenzakala, but okwakathesi abantu babenjala, umuntu wonke ulenjala. And siyabe-expela lokuyana okokuthi abantu nxa benikwe ukudla esigabeni, abantu kabanikwe bonke, because indlala leyi itshaya across, ayilakuthi umuntu kumbe umuntu abantu kumele ukuthi bebhale banikwe bonke ukudla, but benikwe ama-quantities ahambelana le-vulnerability yabo. Nabana abaswela kakhulu ngenxa yokuthi bayabanika ama-50 kg ngabathola ama-50 kg. Nabana abalandela ngenxa yokuthi bayanikwa nawo ama-20 kabanikwa ama-20. Nabana ngabathi ha lo usenze NRZ mbo usenze Forest Commission, hayi bakwanisa ukuthi banike lawa ama-10 kg. But ilizwe umuntu wonke ufuna ukudla, everybody needs ukudla. Njengenkokheli lapha edede mina kade ngifuna ukuthi abantu bonke abanike ukudla, because umuntu wonke ulenjala, but banikwe according to their vulnerability ukuthi lo uhlelo okungakanani, but at least bonke benikwe.
Sibona kwezinye indawo inhlanganiso ezifana labo WFP labo USAID zibambisane lohulumende, ziqhuba inhlelo zokuphathisa abalambayo ngokudla. Uthi khona ngapho edete kalukafiki lolu hlelo, kumbe lufikile kodwa abalutshwana batholayo?
Edete alukafiki njengoba ngitshilo ekuthathiseni ukuthi ngikhansela wendawo yedete. Nxa ukuthi World Food Program ingabe ingafika edethi, obviously kuya kumele ukuthi ufoziwe bazabonana nekhansela, even labanye other stakeholders starting from ODDC kuye kubo-local authority yethu bo-CEO, and eventually they end up talking to the person okuwodiya ngkhona njengokhansela. Edethi abakafiki, yisaidi ayikafiki le-program yezokudla. Yisaidi siyabahlangana nje emhlanganweni wekhanselaemiye imhlangano esiyingenayo banamanye ama-programs, but angaso okulethu ukudla ebantwini.
Udaba lwamanzi luyahlupha lalo endaweni ezitshiyeneyo zelizwe. Amadamu asesitsha lapho abantu kade besikha khona, emifuleni akusela manzi, ngokunjalo sokumele baqanqabule imango emide besiyadinga amanzi. Khona ngapho kunjani?
Edethi manje kuwezi, kwezinye izindawo bengahamba imango emide lapho kungela khona inyamazana zeganga. Edethi bayahamba lawo imango emincane, but abakujayelanga ukuthwalathwala amanzi ukuthi ngahamba umango omkhulu. But iproblem ekhona ngeyokuthi amalayini emakhulu, umuntu uyatshona ekhona ngale emanzini eze ephendule ntambama, kule ndlovu ezihambayo, kule zilwane ezihambayo. Indaba yamanzi edethi uyezi serious water crisis, very serious one.
Lo ke ngumnumzana Stanley Torima ukhansila ka ward 18 edede ubeqoqa esicingweni lo Ntungameli Inkomo we Studio 7 ekhona le edede. Uhulumende wazise ngokukhuphuka kwentengo esithengwa ngayo isivuno sezilimo ezibalisa ingqoloyi, umumbu lamabele, ngenhloso yokukhuthaza abalimi ukuthi balime ingqoloyi enengi ngesikhathi somqando. Ithani elilodwa lengqoloyi selithengwa ngamadola eMelika aphezulu kwamakhulu amane, US$440. Umumbu lamabele sokuzathengwa ngamadola eMelika aphezu kwamakhulu amathathu lengxenye, US$360 kuthani linye. Ekhuluma lentatheli zindaba ngemva komhlangano wabaphathintambo bakahulumende, umphathintambo wokwethulwa kwembiko umnumzana Jane Van Muswere uthe bengezelele intengo ukuze kwenqatshelwe ukuswelakala kokudla elizweni kulandela ukungani kuhle kwezulu. Lokhu kuza ngalesi sikhathi ilizwe libhekane lodubo lwamandla kagetsi, wona adingakalayo kakhulu ekuthelelezeni ingqoloyi. Ukuhlaziya lolu daba, uTabuka Ncube weStudio 7 uxoxe lengcwethi yezokulima njalo efundisa ekolijini leNational University of Science and Technology, uMnumzana Everson Ndlovu.
I-El Nino ikhoze i-drought emangalisayo eZimbabwe lakurijini yethu. Okutsho ukuthi amanzi malutshwane kakhulu emadamu ethu, le madamu ama-farmers lawo ala madamu, amanzi malutshwane kakhulu. Kodwa siyananzela ukuthi kulawo ama-farmers ala madamu, njengoba izulu lingananga kwehlule ukuthi abantu balime ngezulu. Analawo amanzi amalutshwane kubalimi abalamadamu alakho ukuthi angengeza isivuno sengqoloyi kathesi nje sisiya kuwinter.
Isikhathi somqando yikuyini okungengezelela isivuno lesi njengoba sibone lonyaka okungaphumanga kuhle emasimini?
Sikhangela ukuthi akusize kutshise kakhulu njengalokho esiphakathi kwakho kathesi. Kuyatshisa manje okutsho ukuthi amanzi amaningi emhlabathini ayalahleka. Kodwa nxa kungazungani kuyaqandelela kancane, yebo abalimi abalamadamu bangengeza isivuno zabo. Njalo nxa beza yengeza la ingqulelo kuthi ukuthi asusibe sesimeni sokuthi sesiyabise siyithenga kwamanye amazwe.
Pho udubo lwamagetsi lona alusoze lubisele muva na ukulinywa kwengqolo yilokho?
Indaba yamagetsi ibuhlungu kakhulu kakhulu, ibuhlungu kakhulu ngoba ukuhamba kwakhona kuyakhathaza. Nxa kungazange kwaba le mizamo-ke yokuthi kuma-irrigation schemes analawo kupontshwe sola, sizakuba lenkinga. Asoze sibuye sithole isivuno leso esisikhangeleyo uhulumende akhuluma ngaso. Unless nxa kungaba le mizamo engabuya masinyane kathesi nje vele ngoba isikhathi sesikambile ukuthi kupontshweke ngamagesi esiwathola kubani, kusolar energy, right? Nanto phelela ngalibaleli. So that's one thing esingayenza njengohulumende, esingayenza njengabobusiness people, esingayenza njengabalimi, yes, ukuyinvesta kusolar. Kathesi nje balakho ukuthi bangathengisa inkomo ezimbili ezintathu kusasemanje, inkomo zisasengcono ngoba in the next 2-3 months inkomo ziyabe zingasathengwa ngemali yangapha. Bathathe ke imali yana bathi invest ku-solar energy, bakwanisa ukuthi bathi pump amanzi amaningi angenelisa-ke ukuthi kukhwezwe isivuno sengqolo ilonyaka.
Lo ke ngumnumzana Everson Ndlovu, ingcwethi kwezokulima njalo efundisa ekolijini leNUST. Ubexoxa icingweni loTabuka Ncube weStudio 7 ekwaBulawayo. Umthethwandaba uphakeme eDurban kwele South Africa lamhla ubuhluza udaba lapho ibandla lezombusazwe ele African National Congress ANC ebelimangalele elisanda kubunjwa ele umkhonto wesizwe ngokuthi lisebenzisa ibizo lempawu leviyo lalo ngesikhathi sempi yenkululeko kulelo lizwe. Isinqumo asikethulwa. Lokhu kwenzakala lanxa umthethwandaba ubona ngezokhetho kulelo lizwe usanda ukulahlela kachana isicelo se-ANC sokuthi i-MK ingabhalisi ibizo layo ngokusemthethweni osokunike ilungelo lokuthi umkhonto wesizwe ubhalisele ukuncintisa kukhetho lwalonyaka. Udaba lwalamhlanje belungolophawu lebizo nje kuphela. Ngesikhathi sempi yenkululeko umkhonto wesizwe wawusebenza levuyo lezibra eZimbabwe elalikhokhelwa umnumzana Joshua Nkomo, wayengumholi wezabhu. Ucubungula lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Vusi Moses Banda, umqondisi wenhlanganiso ye-Africa Diaspora Forum njalo eyingcwethi kwezemithetho.
Ngeke sisho khona ukuthi umkhonto wesizwe wokuqala nalo uyafana mhlawumbe, ngoba angithi lo mkhonto wesizwe okhona manje usuliqembu ophikisayo, kanti lo obuvela ukukhulunywa ngawo kwakuyi military wing, ake sithi butho ele ANC, noma amalungu abantu abakhona ababekhona kumkhonto wesizwe eyiwona amanye amalungu alelo, kodwa ngeke sithi kufana ngoba leya ibingabhaliswanga ngokusemthethweni njenge-political party, kanti lena ibhalisiwe iyi-political party, iqembu lezombangazwe.
Ungathi ziyafana yini impawu ezisetshenziswayo, le ndlela amabala akhona alotshwe ngayo?
Khona impawu ngokuqala ngoba nakho nempali ihambe icishifane zikhona zona impawu zokufana kodwa akuzona lezo bese zingenza ukuthi ngempela ukuthi we umkhonto wesizwe iyophikisayo kwezepolitiki ukuthi ubhaliswe ngoba ungabhalisiwe phela phambilini lokukhonto wesizwe njengeqembu lokwezepolitiki kahle kahle angithi njengoba vele sesitholile nje lokuthi inkantolo ihambe yachitha isicelo se-ANC isho ukuthi hayi ayikaze nje landela isebenze ngokomthetho kungakho ngeke kuchithwe isinqumo se-IEC ukuthi i-MK ibhaliswe njengeqembu lezepolitiki okusho khona ukuthi hayi kuyabonakala nje sobala ukuthi cha ukhongolose akaphumelelanga lapho njengoba benganikezwanga isikhalazo sabo sokuthi hayi cha bachitha isikhathi bengakaze bayenkantolo ayinkwazi ukuthi iphindele lapha i-ANC kusho khona nje ukuthi izolokhu iqhubeka ifuna ukuzifaka ehlazweni ngoba ukhongolo u-ANC uyiphathi yepolitiki endala okufanele ukuthi ngabe yazazi lezi zinto lezo kungakho nje ukuchithwa licala lokho kusho khona ukuthi singaqiniseka ukuthi akukho okunye engaphinde ikuzame ngoba kuzobe kukhala ngemali nje
likhanya lilosekelo yini njalo liqinile leli bandla elitsha njalo bamamukela yini umnumzana Zuma okungenza i-ANC ibona ingani ingalahlekela
yeah I mean siyazi ukuthi abantu abaningi vele bebemthanda umsholozi ngakho kungenzeka ukuthi abantu abaningi bayalandela leli qembu kanti ngoba abantu abagculisekanga ngento eziningi ezenzakala ku-ANC ngiyacabanga ukuthi lokho kusha ukuthi lo oyisikhulumi sasephalamende nokho nje esefakwa amacala nokusolwa ngamacala afika kwi-4 million akuzukuyenza ukwenzela ubuhle abantu abaningi baqhubekela ukubebaleka umsholozi ngiyacabanga ukuthi baningi bazoqhubeka njalo mhlawumbe banisekele leli iqembu le-MK
lo-ke ngumnumzana Vusumoses Banda umqondisi wenhlanganiso ye-Africa Diaspora Forum njalo eyingcwethi ecubungula ezemithetho ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele-South Africa. Kweziphathelane lele Melika, umahluli udaba olwetheswa wayengumongameli walelo lizwe umnumzana Donald Trump elokufumbathisa untombazana aya la emacansini usenqume ukuba uTrump kumele angathuki abatshutshisi lezinye iziphathamandla zemthethwandaba kunye labafakazi. Umahluli uJuan Marchand uthe uTrump akumelanga akhulume ngalaba bantu kulandela imbiko yakhe ukuthi wetheswa amacala njengendlela yokumhlukuluza nje kuphela. UTrump wetheswa icala leli ngemva kokusebenzisa oyeligqwetha lakhe umnumzana Michael Cohen ukuthi afumbathise untombazana ophila ngokuveza umzimba emphakathini uStormy Daniel. Leli cala lizaqala ukuthoniswa mhlazi ku-15 ngenyanga ezayo. Lokhu kuza kuba ngokwakuqala ukuthi owake waba umongameli athoniswe emthethwandaba. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele olandela izombusazo wele Melika umnumzana Difa waJabi Pango Dube.
Nxa kungenzeka ukuthi atholakale guilty amacala lawana kuyabe kukuthi kumfaka ezingeni elingalunganga. So okungawukuthi kuqakathekile ukuthi nxa ehamba esiya ngena ukuba ngumongameli ahambe eclean engelawo amacala alengileyo ukwenzela ukuthi lama citizens ababone yena umongameli njengomzekeliso we-proper governance.
Kodwa kungakhathalekile lakhonoku siyabona ukubana usekelo lwakhe lokhe lusiba luningi kakhulu okokuthi singambone nqoba. Kungakubangelwa yini lokho?
Ukhona uTrump abalandeli bakhe bakugandi asingakhohlwa ukuthi akufika abalandeli abalandela uTrump ukuthi mhlawumbe uyenza ubugebenga noma uyenzani kodwa ke abanye sebembona njengomuntu ongasiza ikakhulukazi nxa sibona inhlupho ezikhona elizweni le-America. Abanye njalo ngabathanda nje indlela aziphatha ngayo yena leyana indlela yokuthi athi America comes first yinto abasenza ukuthi bazibone engathi uTrump ungcolo kakhulu ngoba uBiden usehlulekile ezintweni eziningi kakhulu abekade efanele ukuthi azenze zenze zenzakale asithi njengakathezi njengento ekhona ePalestine kathezi uBiden wehlulekile ukuthi ayiqondise masinyane isheshe iphele kodwa ke uTrump inkulumo zakhe azikhulumayo utshengisa ukuthi ukhona okungcolo angakuleta kodwa ke iloba kunjalo yiko sekwenza ukuthi abantu bamsekele bambone ngathi uthe better option ukwedlula uBiden
siyabona ukubana kucala lakhe lele lokuthi wafumbathisa untombazana aye hambela emacansini kuthiwe khona angazakhuluma ngalo icala ngoba ukhanya besethuka ubona njani wena lokho
uDonald Trump bawukanti ntembu ukuthi nxa abantu bemazi abasuka la ekudala esase ngobusinessman usuka nje ngesikhathi sakhe esahamba labo makhayiseni ngumuntu owavele wayephila impilo ewild angazange wabe ngumuntu ofuna ukuthi mhlawumbe abe ngumuntu oyazi ukuhlonipha izinto njalo ngumuntu lona okhuluma nanoma yini efikileyo engqondweni yakhe akakhethi amabala ingakho simbona ekhuluma inkulumo ezinje ezifana nokuthi uyathethisana akhulume izinto ezingalunganga osekugcine ukusenza ukuthi bakufake kube semthethweni ukuthi engaphinde akhulume izinto ezifana nalezo.
Hello ke ngumnomsana Difa wajabi Bangodube olandela izombusazo wele Melika ubekhuluma icingweni le Studio 7 ekwele Bilitane. Ngesikhathi kugqitshwa umkhankaso wokuphakamisa abesifazane ngalinyanga kaMbimbitho owe Women's History Month lamuhla siqoxa lokhubazekileyo unkosazana Sukoluhle Mhlanga oqhuba inhlelo ezijeneyo ezinceda abanye abaphila lesimo sabakhubazekileyo okunenga sikuzweni kuLucy Selemani yasini eseHarare
unkosazana Mhlanga ngosakhulayo ohlala kobulawayo owaqala izifundo eKing George VI Memorial School wasengena kwezinye izikolo zalabo abangakhubazekanga waze wayaphutsha imfundo yesigaba sika Form 6 okwamanje ufunda ekolijini leLupane State University uthi kwakungelula ukuze afike kuzinga lemfundo yaphezulu
umphakathi ocabanga ukuthi abantu abakhubazekileyo balokusilela ezintweni zokwenza abantu abakhubazekileyo ngesilungu abakho human enough singathi sijiyene labanye
unkosazana Mhlanga uthi kunengi abhekane lakho empilweni
kuma platforms abantu abakhubazekileyo sibathola labo bekhuluma izinhlupho zabo bekhuluma ama challenges abo sidinga isombuluko ukuthi kanti la ama challenges singawehlisa njani
ubonga umdeni wakhe owamsekela waze wayafika ekolijini leli
ungananzelela kaningi ezingimuli kukalutshwana ukuthi amukele abantwababo kumbe ama-family members akhubazekileyo kambe umuntu okhubazekileyo engehluleka ukwamukelwa yifamily lapha azalwa khona umphakathi ungenelisa na
utsepang tembani nare umngane kamamhlanga uthi wafunda laye kusukela ngesikhathi besesikolo seKing George VI Memorial School. Utsepang uthi umamhlanga unceda abantu abaningi abakhubazekileyo.
Ungumuntu ozimiseleyo entweni yakhe yangaphaka ukuthi ufuna ukwenza ulutho oluthile uyalwenza.
Umnumzana Ishmael Jowu omela abakhubazekileyo edale leSenate uthi kunengi okwenziwa ngonkosazana Mhlanga labanye ukunceda abakusimo lesi.
Imali zesikolo, amaloni okuqalisa ama-projects esithi ngama-disability loans, i-health assistance, siyakwanisa njalo ukuthi nge-office ye-social welfare sizo-applya esithi ngama-assistive devices abantu abakhubazekileyo bancediseke ngaliphi laluphi uhlobo loncedo abangalufuni.
Unkosazana Mhlanga ukhangelele ukuba ngelinye ilanga zizafezeka izifiso zakhe zokumela abakhubazekileyo edale lePhalamende lakuhulumende. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguLucy Selemani Yasini.
Okwamanje sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbono wenu elisithumele nge-WhatsApp.
Bona sithi asebenzi njani kodwa abasakazi bethu. Hayi sithi sike siphawule nje khona lokho sikubona udole ethe sithi silalo lapho. Ungalungayenzi lutho nje. Hayi khona sithole nzima kakhulu ngoba. Okwamanje asisakwazi ukuthi iphi iphathe ezokukhulula. Uba nayo izane iyalo iyalandula mpela kodwa ke bathi kwaphela ukuyahlola. Izoyalo kusayivumela ukuthi iyalilandule. Kuzofika ekugcineni ukuyalo ilandule kuyehlule ngasela plan. Okwamanje kusayivumela. Kusayivuma ya kusayivuna izano mazokuyiyala uzazenza kodwa ilizwe lelasole zano lele ilizwe labantu lele azakwatwa ilizwe likamnakagwa until amen kuzokuba ujesu ayezasenza ungathi yena iyalele ilizwe kuphela benzela kulokhu abeyenza umkhosojo wabo bekhipha amagoldi bayathengisa out of the country kokho abakugadileyo behlisa abantu babo phela abantu bezimbabwe sihlupheka ezibhedlela kulaludo
sifikele sibonge studio 7 abantu bezimbabwe abaningi abala information abazi lutho bakhohliswa izano ngoba iyakwazi ukuba khohlisa impela i-corruption leyo umnangagwa iqukele lo mnumzane ukuthi uzakwazi ukuyiqondisa ngithi mina ngeke cha ngoba i-corruption ikuye yena ngokwakho president wezane wenza i-corruption labo sengizochabanga ukuthi bedilize i-CCC namhlanje baphuza itiye bonke emasonto umnangagwa lo sengizochabanga lali kuphi iqiniso usengizochabanga wengaba i-opposition eyamampela kanjani eqeda ukudilize i-CCC ebuyele esiyaphuza amanzi le cabinet yezane u-PF yonke so iqiniso likuphi lapho abantu bonke abakhuluma izano bafana nabo malaki inkomo labo belief gawule labo Joseph Chum abafuni ukuthi amaZimbabwe kube lelusuku lodwa abazabona ukukhanya kwelanga bafucela abantu ebumnyame njengabathakathi siyabona
Studio 7 itshona njani umarolimkani wesigada ona iyena abe besicela ke lindlulisele umlayezo wami bantu kubantu bezano lapha njengobana besithi bangabakhokheli belizwe bakhokhela kahle abantu bayabathanda sicela ukuze yini abayenzayo elizweni lasezimbabwe njengoba abantu manje babhizi bazakhela izikolo bazakhela amakliniki bona umsebenzi wabo ngowani beyigovernment abantu bezano especially okugawule labochuma laba abahleli bepepera izinto engekho ngicela bakithi studio 7 ngathi odm le ingafunda abantu benkosi ngiyacela ukuthi bona benzani bengabantu bezana abayenzela umphakathi abantu babhizi izikolo zifila kulanto ekukhona abantu bazithengela amaphilisi bazithengela ini bona benzani into amsebenzi abawenzayo labantu sengathi ngafundi kodwa uyami bantu
asalibonani linjani kustudio 7 hayi mina ngiyabonga mina ngucosmas mina ngibona ingathi kumele sibambane singamaZimbabwe sidefend ilizwe lethu lapho esilikhangele ukuthi silibonayo ukuthi liyaku ngoba manje liye emgodini omnyama asilivikeleni amayouth kumele sibambaneni sidefend ilizwe lethu liye emgodini lokho esivuka so isikhathi sokuthi abantu bebambane lesikhipha abasela wonke la
ayibona abasebenzi athi le imali lokho besithi ilwe lokho isebenza kodwa bayebona ukuthi le mali ayinamvalo uthi lobo siyathenga isinkwa somele uhambe uthole imali somele uhambe uthole imali ochanbe usiyathenga isinkwa indaba vele bangavilibekele bayizame kudala le mali kudala ama-barriers check nansi sibuthi manje sokuwamabhola abantu ukudla ngabantu imali ongasokubekwayo othi ma webhenki lizovuka kuthiwa iya espy hayi laye lo umkhokheleza imali ngibonga nengqondo nakho kwakho right ngeke kuthi wena imali kumele iqhubeke lokhu isebenza imali espy ngosuku ngosuku hayi ngibona la ukuthi akaphelelanga kana
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele nge WhatsApp lani lingathumela eyenu imbono kunombolo zethu ezithi +12024650318 nxa lifuna njalo ukuthunyelwa inhlelo zethu nge WhatsApp thumelani isicelo kunombolo zona lezo ezithi +12024650318 Ku Live Talk lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela inhlupho ezibhekane labadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe lapho bedinga usizo kwezempila kahle lokwelatshwa. Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Lanxa umongameli Emmerson Mnangagwa esithi akulamuntu ozabulawa indlala lonyaka abantu abaningi bakhala ngokuthi sebelamba. uhulumende wazise ngokukhuphuka kwentengo esithengwa ngayo isivuno sezilimo ezibalisa ingqoloyi, umumbu lamabele. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngisithi asidivaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Igama nguChris Gande. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.